Umjuru uthi okwenzakala kubandla lezano PF kutshengisa ukuba uMongameli Mugabe usefuna ukuthwalisa nzima abalwa impi yenkululeko. Umjuru wengezelele esithi sekukhanya sobala ukuthi uMongameli Mugabe ufuna ukuthi isikhundla sokukhokhela ilizwe sithiyelwane kusendo lwakhe. Umjuru uthi uMugabe usethwalisa nzima abalwa impi yenkululeko engafuni lokuthi abalalele. Uthi wake wazama ukukhulumisana laye ngesikhathi kubandla lezano PF ethwaliswe nzima ngabanye, kodwa uMongameli Mugabe wala ukumbona. Okungokunye athi kwabangela ukuthi asuke kubandla lezano PF. Umjuru uthi okunye okungaba kubangele ukuthi uMongameli Mugabe acabange ngendlela aseyenza lezinsuku ngunkosikazi wakhe osakhulayo uGrace, ngoba esalo nkosikazi wakhe wakuqala uSali Mugabe kwakunganje. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.